Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 6 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Idale leSenate namuhla likhangelelwe ukuhluza umthetho obunjwayo owePatriotic Bill. Wona ochothozwa ngabanye besithi wephula amalungelo kaZulu. Ibandla leZANU-PF lithi akulalutho olubi ngokuthi abacuphi kumbe ama-CIO aphatheke kundaba zombusazwe elidingela usekelo phambilini kokhetho. Abahlaliswa kutsha eLubangwe eWange bakhala ngendlala kanye lokuswela inhlelo zempilakahle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale leSenate namuhla likhangelelwe ukuhluza umthetho phakathi kokubunjwa oweCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill, olomuqa osolwa kakhulu ngabantu abanengi obizwa njalo ngokuthi iPatriotic Bill. Lo mthetho wenza kube licala ukuba izizalwane zeZimbabwe zichothoze ilizwe lazo kumbe zicele uhulumende bakwamanye amazwe ukuthi bethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Ibhili yalumthetho ipasiswe ngamalunga eZANU-PF edalele parlamente elaphansi eleHouse of Assembly ngeviki ephelileyo. Amalunga amabandla aphikisayo azama ukuvimba lumthetho kodwa ehluleka ngoba iZANU-PF ilamalunga amanengi kuleli dale. Ungapasa kuSenate lumthetho kuyabe sokumele usayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ube ngumthetho ogcweleyo. Abalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo agoqela ele-CCC bayawusola kakhulu lumthetho besithi uyindlela kahulumende yokuhlukuluza abantu abaphikisana leZANU-PF. Kodwa yona iZANU-PF ithi ujonge ukuvikela iZimbabwe kuzizalwane zayo ezigila imkhuba lezitha. Abayatholakala belecala phansi kwalomthetho balakho ukupika okweminyaka engamashumi amabili 20 years kumbe ukulengiswa. Usenetha webandla leMDC uMnumzana Khalipani Phugeni uthi mubi kakhulu lumthetho.
Akulanto epatriotic ngebhile elinjalo. Kukhona okunye okuhle and yinto le embi kakhulu abayenzayo. Bayaletha amabhili alento ezinhle ezinhle bese befaka okunye okungcolileyo okungalunganga okungamelanga kube yipart of ibhili. Ungananzelela uzokwazi ukuthi kulo mhlonitshwa uJob Sikhala osebambe unyaka 12 months esejele. 12 months ma uthi abuza into ayipikelayo kuthiwa yinkulumo ayenzayo. Kodwa umuntu onguye wabulala lo muntu lo uJob I'm representer angezwa mina ukuthiwa usejele, angezwa kuthiwa uyadonsa, angezwa lutho ngalokho. So leli bhili libhili nje lokuthi singakwazi ukukhuluma, singakwazi ukuphikisa. Libhili nje lokuthi lifake the fear of God ku-opposition ukuze sithule nje. Ungathiwa turn left sijike left, ungathiwa jika right ujike right, ungathiwa jump ubuze ukuthi ujumpe okunganani. So hayi ngokubona kwami imali iqhubeka leli bhili utsho ukuthi athi siyaphela lo nyaka baze besivalele thina abanye ngoba nanku phela siyakhuluma. Bazothi abayithandi le nto, bazothi ngcwelisa ilizwe bese besithatha besivalela ke.
Kodwa abeZANU-PF bathi umthetho lo uqondane labathengisi abahamba bekhankasela ukuthi iZimbabwe yetheswe izijeziso njalo abahlangana lezitha zeZimbabwe beqoqa ukulimaza ilizwe.
Ah, ma ubhiliva lokho msakazi, hayi angikwazi ukuthi ubungaphi iminyaka yonke le ngoba abantu ababotshwayo kuleli lizwe ngabantu beopposition kuphela. Babotshwa even kungelamthetho abawobotshelwayo. Mina lo engikhuluma nawe ngengabanjwa lapha eLupane, into engekhoyo, into engekhoyo. Wangivalela umuntu kwaze kwaba kubo midnight, wadinga ukuthi ngifonele uminister mbuzo ukuthi hawo njengomhlonishwa kuvumelekile lokho kwenzakala. Yikho ukuthi ngize ngiphume. Ngichaza ukuthi kuwe ayikho nje leyo nto leyo. Into ekhona nje kuphela ukuthi ma uyibhekile ngendlela ebhalwe ngakhona, ungabi nomuntu okhulumayo, ungabi nomuntu osolayo. Abayenzela ilizwe leZimbabwe phansi. Bakhona abantu abayenzela ilizwe leZimbabwe phansi, abantu abedlula abe gold mafia. Ema clinics akula lutho. Amanesa waholi, akula mithi, akula mabandage, akula lutho. Yibo bona ababantu esikhangela ukuthi ngiba bafakelwa imithetho yokuthi ungatshontshwa ngale ndlela elizweni.
Uthe kukhona okuhle ngalumthetho, ikuphi lokho?
Angazi nomvusike walibona yini ibill lakhona. Lihlanganisa umthetho odila namathichala esikolweni abhuza abantwana bamantombazane lalaba abadlwengulayo. So ngicabanga ukuthi kuhle lokho. Mina nje lokho ngizo-eda indaba yoma ngabe liyabuya phambi kwethu, indaba yokuthi lalaba abantwana bethu abenza ama-attachment emsebenzini la, ngoba bayahlukunyezwa kakhulu ngama-managers laba. Umntwana engasazithathini attachment umele ayenze phela ngoba yi-part of i-qualification. So kuningi nje okubi okwenzakalayo kuma-attachments lawa, engifisa ukuthi nami ngiphefumule kukho, ngibone ukuthi ibhili liyaqinisa ukuthi lezi inswelamoya ezingabobaba ezihlukumeza abantwana bethu bamantombazana ziyabotshwa, zivalelwe, zidonse sibili iminyaka. So yikho kuhle okusebhilini lenelo.
USenator Khalipani Phukeni ngowebandla le-MDC. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF uMnumzana Admire Maskati, oncintisa edinga ukumela impophoma edale lephalamende leHouse of Assembly. UMaskati uthi muhle lumthetho.
These guys are busy. We're out there getting greetings in the name of their own country. And we are saying, what can we do to deal with such people? But I mean, in my opinion, I think the patriotic bill is taking time to be passed. And remember, what determines who makes the rules in parliament is the number of votes that one can have. And it means that if we see what some of these things, they could benefit us as a nation, because we are a majority in parliament, obviously we discard them, because that is the advantage that we have. We go to more MPs in parliament compared to our brothers in the opposition. And another thing, we cannot talk about bills and parliamentary debates being shunned down in parliament, because we failed to campaign. We managed to campaign. We won those seats in parliament. And we have the right to determine the direction of what happens in parliament, as we are doing in determining the direction of the economy.
UMnumzana Admire Maskati lilunga leZANU-PF njalo uzancintisa kukhetho lokudinga umeli wempophoma edale lephalamende. Ivandla leZANU-PF lithi akulalutho olubi ngokuthi abacuphi kumbe amapholisa asebenza nsitha awe-CIO aphatheke kwezombusazwe ekhankasa elidingela usekelo phambilini kokhetho. Lokhu kuza ngesikhathi ibandla eliphikisayo ele-CCC likhala ngokuthi abasekeli balo bayethuselwa ngamalunga enhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe IFAS, yona ebikwa ikhokhelwa ngabacuphi abahamba betshela abantu ukuthi bengekela ukuvotela ibandla leZANU-PF bazawukhomba onotshwala. Unopala jikelele weZANU-PF uMnumzana Obed Mpofu utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi njengomuntu wonke waseZimbabwe ama-CIO alelungelo lokusekela ibandla alithandayo.
Yithi inhlanganiso yalama-association bonke ama-opposition labo labantu abasebenza labo lathi siyabasebenza labo and abantu labo sebenza lathi ngendlela basebenzisa nenkumbo zepati esithi i-constitution yepati. Akunanhlanganiso engabe izopha i-constitution eZANU-PF yokuthi ikhokhele abantu uthula, ikhokhele abantu ngenhlonipho. Sela ama-association amaningi isapota iZANU-PF, asapota ukhokhelwa kweZANU-PF, nayo leyo ngenye yakhona besebenza le party ukuze ibone i party iphumelele. So kuyavunyelwa kwasho akula ntwana so uthina akuba abaphasa.
Ukodwa abanye bathi inhlanganiso le ingabe isebenza labacuphi ayifani nje lezinye inhlanganiso.
Umuntu wonke weZimbabwe ulelungelo lokuthi enze lokho okufunayo. Kumbe ngamaCIO, kumbe ngamasotha, kumbe kuyithi ngamaZimbabwe. Asozibabise naba exercise ngelo labo umntero ayithandayo. So ukuthi ngabangathi ngabayithi ongenele ngaba ngabefazi esebenza le party. Aso iseyo iseyo. So kube ningi amanye amabizo engasiyo engabo. Kutshengisela ukuthi abantu bafokusa umnyama walampisi.
Ye kodwa imali bengabe beyithatha ngaphi ukuthi benze inhlelo zabo?
Kati ikampeni yonke iparty wokuhlanganisa champion ayile mali. Kade sizokuba eMDC banikwe CCC banikwa amamiliyoni namamiliyoni ngakwe-America. So singathini ngakhonokho? Banikiwe banikiwe. Ukuthi banikeleni ngokwabo. Thina lathi ukuthi si ama-donors avela ngaphi nje imali ithola ngaphi ngokwethu.
Kodwa amalungiselelo okhetho-ke liwaqhuba njani njengebandla lezanuphila?
Thina sesiphambili kakhulu nokuthi amagethi wonke kade khona bonke ade benyusi ade bema njalo balamadlabuzane ukuthi bangene ebantwini njeze kukhanisa ukungena ebantwini konke lokho kungabanceda ukuthi bahambe izimota iy'ndleko ezifunakalayo sesizilinde kubo bonke amakandidate. Konke okumele kusetshenziswe okhampeni sesikugcwalisile njengebesifuna umthetho lonyaka kube lukhetho okuthula ukhetho njalo oluhlonipha abantu oluhlonipha abantu abavotayo ngokuthi akula mntu ozavotela ngawomkhahlameza. So sithi thina abantu bavote ngokuthula bevotela lokho abakuthandayo ikhetho emthandayo.
Kodwa lithini ngamabandla aphikisayo kule Citizens Coalition for Change lingabe lilokwesaba yini ukuthi mhlawumbe
isikhathi abasiqedayo becomplaina bekhuluma izinto ezingekho ground ngabe basebenzisa ulokhu izeli kukhankasa bahlala belokhu khonona isikhathi sonke. I-election is not about ulokhu izeli uhlale ukhala abanye besebenza. I-election ukuthi abantu bahambe bayekhuluma nabantu ngokuthi ukuwina kuvele ebantwini ngokuthi kuvela kuma-radio kumbe kuma-newspaper njalo ku-studio 7 behlale behlala kunkonzi kini khona but thina asikhaleni nxa kulodubo esilubonayo yahamba kuzeki besikhume lamapolisa kodwa sikufisa ukuthi abantu bangene kwi-chatting ngokuthula bengala kwesaba bengala kwethusela bengala kukhumbana nemini.
Umnumzana Obhedi Mpofu ngonobhala jikelele webandla leZANU-PF. Sixoxe njalo lesiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kubandla le-CCC. Unkosikazi Ellen Shiriyedenga iyena othi ifazi ibathwalise amagabha avuzayo.
Kutsho ukuthi kulokunye akwaziyo thina esingakwaziyo ngoba thina as far as we are concerned asila sente esiyitholayo and inhlelo zethu ezebandla ziphuma ezikhwameni zethu ziphuma kuma-members ebandla abadonethayo. So thina kuyasimangalisa ukuthi yena umpofu ukuthethe ngaphi khona lokhu. Silahlekelwe imali zethu, i-political finances money yathathwa ngumonzora, i-building yethu yamahofisi ethu athathwa, lama-councillors ethu athatha, lama-MP. So kutsho ukuthi besingela mali and yikho obone khona izizalwane zeZimbabwe ama-citizens asukuma ngobuningi babo ukuthi bencedise. Thina we are funding imali ivela ezikhwameni zethu njalo ivela kuma-citizens aseZimbabwe athanda ibandla la ngendaba yokuthi abantu sebediniwe ngobukhokheli beZANU-PF. Yikho kubona befanele ukuthi bekhiphe imali abayikwanisayo ukuze izinto zonke ezebandla zihambe kuhle, siguqule ilizwe leli, abantu bevote bekhethe inkokheli abazifunayo ezizaguqula impilo zabo kusasa. Inhlanganiso yefazi isabalele kulizwe lonke. Nxa sikhangela incwadi ebhalwe kuZANU-PF headquarters khona ngale besithi inhlanganiso yefazi yabafazi kumele ibhale bonke abantu ababesiya kuma polling station besiyahlolisisa amagama abo. Sikubonile lokho kusenzakala ezindaweni ezithize kobulawayo efamona kurema registration center kuma polling station ngaphe mavuku kubonakele langale kubogudu kochibe masingo lechirumanzi lapha abantu bethu bagcine bekhonona beprotesta kuzekho ukuthi kanti laba abantu badingani. And ifazi iproject eyama CIO ivela kuhead office yezanu PF siyazi mgceke abantu bengayethuki. So lokho kuyabe kusenza ifazi kungasiyethusi lati njengebandla le triple C sizakubona ukuthi abantu bethu ba protected, abantu bethu balolwazi olujulileyo ukuze bekhethe inkokheli abazifunayo ngokufuna kwabo.
Unkosikazi Ellen Shiriedenga ubona ngenhlelo zokhetho kubandla le triple C. Izakhamizi zeLubangwe eWange zikhala ngenhlupho ezitshiyeneyo ezigoqela indlala, ukuswela amanzi okunatha ahlanzekileyo kanye lenhlelo zempilakahle. Zithi okwenza isimo sibe sibi ngamandla yikuthi uhulumende akazinakekeli lanxanje kunguye owazihlalisa kulindawo phansi kohlelo lokwaba kutsha umhlabathi. Unokuthaba Dlamini uyalandisa.
Izakhamizi lezi iningi lazo ngezahlaliswa kulendawo yeLubangwe Railway Farm 55 ngomnyaka ka-2000 kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe owasusa abamhlophe emapulazini la lamanye elizweni lonke jikelele ezama ukunika umhlabathi abansundu. Kodwa inkokheli yesigaba lesi yathulalela umsakazo ukuba ngemva kokuhlaliswa lapha ziyanda inhlupho ezigoqela ukuselakala kweklinika lamaphilisi, ukudla kanye lamanzi ngenxa yesima sokuguquka komkhathi climate change lokunye. Unkosikazi Nesampala usobhuku Village 2 uthi uhlupho lokusweleka kwamakilinika lufaka omama abakhulelweyo engozini kanye labalemikhuhlane efana le-tuberculosis.
Banene zimimba banothwara nzima banoshupika. Kushupika kasa yokuya kokuthi kunophyangwa nje mari jokuthi vegade vende kumatenete.
Abazitheleyo bona abahlupheka kakhulu ngoba le mali yokuya esibhedlela ukuyahlolwa bayebengelayo. Njalo lokuba belethisela emakhaya sokunzima ngoba kuvunyelwa. Besicela ukuba ngabe siyasizakala ngama mobile clinics labo dokotela abasondela eduze. Abanye futhi abahlupheka kakhulu ngaba lomkhuhlane we-TB ngoba labo kabalutholi usizo.
Umnumzana Edwin Nyoni usobhuku we-Village 1 uthi kunengi okuhlupha abantu esigabeni lesi. Uthi emasimini kabavunanga lutho ngenxa yenyamazana zasendle ezifohla emadlelweni azo agcinwe ngabeZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority.
Ziyangena emasimini nxa sithole esikuthole ukulutshwani khona siyavuka.
Ukhale ngokuthi nga uhulumende uyangenela abantu bafundiswe ngendlela ezintsha zokulima. Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Gilbert Munkuli laye ongusobhuku we-Village 2 othi bathwele nzima.
Indlovu ziyangena emasimini even nxa sisimile kuhle kuzona ziyabuya zishwe isikhafu lesiyana indlala sikho thina njenge amasebhu sabe sikhangelele kubaba uhulumende ikuthi ancedise ngesikhafu sokunika abantu lapha bazuze kudla.
Umphathintambo wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi sebezizwile izikhalazo zezakhamizi lezi.
Avele ama-America hambe last week so nza find out ukuthi siku-workshop sise eGweru siku-workshop yama-candidates so angamboni uhead wezino uthe nelibrief last week but kuqale last week sikhulume ngakho sesamnika i-recommendation upresident ukuthi kungezelele nethi hanti banika 10 kg umuzi ngawo labantwana abangu-5 bakunika 50 kg 10 kg ngomntwana.
Ezinye njalo izakhamizi zikhale ngokusweleka kwemigwaqo lamanzi emifuleni osekubangele ukufa kwezifuyo kanye lokuphunza kwezimithiyo. Ngimele iStudio 7 ngiseLubangwe nginguNokuthaba Dlamini.
C Seli kubonile na ukuse maphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi vedlula isigidi esisodwa 1 million. Abantu abahambe emaofisini eZimbabwe Electoral Commission ukuyahlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe-voters roll phansi kohlelo olugqitywe ngeviki ephelileyo. Iphephandaba leNewsday lona libika ukuba owake waba yisiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Sevia Kasukwere uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngoncwabakazi. UKasukwere uhlala kwele South Africa lapho ahamba khona kulandela ukugenqulwa kukaRobert Mugabe lohulumende wakhe libutho ngo-2017. Soku isikhathi sembiko yenu.
Hey, enkundleni enkulu Studio 7, salibonani basakazi bethu esibathandayo. Siyabingelela kanye labalaleli bom Studio 7 emagumeni omhlaba ngezindawo ezidanga ukuthi sizo sinyama sikamthwakazi. Ngiyalibingelela ngentambama nalendle. Hey. Hayi, ngiyabezwa amazalwane bepostoli labezayoni. Ngingazi politiki le ipolitiki le church kuhlangana kanjani? Baqinisile mpela, ngiyamuzwa umamalwane uyagiya mpela, baqinisile abadala mabesithi imvuzi yomnyango ikhali landele ikhanga. Ya ne? Ya, namhlanje ngikhona la ekhaya elikhulu mpela kogodla umnyama umahlaba ayithwale kuwadi 3 esilala tshani ngisekhaya. Ye, bengibuye mini ngifike eBlawayo leyana, iBlawayo ngiyazi yona ngayigcina ngo-1980 kodwa ayi le ngiyibona izolo. Hayi kufile kulelizwa kithi shem. Uza abantu bekhuluma bethi votelani iZANU-PF. Yazi umuntu olesibindi sokukhuluma neZANU-PF. Nkosi yami. Abadala bathi siyayicela ivuthiwe. Hayi, hayi iZANU yehluleka mpela kubolile ekhala phana. Ezibhedlela zangikhona. Amathoyilethi akhona. Hayi khona mani. Le ZANU le busa ayikhiphi iphume mpela isikhathele. Kambe iminyaka engamashumi amane nantathu ibusa. Akulanto eyenzile ngiyibonile mina ephilayo. Hayi hayi lo mbuso kamnankakho lo mgabe wakhe wafayo layo. Hayi asikhipheni lokhu.
Bum 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 bum. Shelele sengikhona njalo. Hayi akubonga inkosi noma abanye bengafuna ukuthi ngithandaze. Ngicela nje abantu bonke abakhulumayo lapha ku Studio 7 bebe ngabantu abakwazi ukuthi ba registerile njalo don't talk into nayisiyo lapha ku Studio 7 ukhuluma ukuthi hayi siya campaigna sezakana mina njengoba bengekho nje inyanga leyi iqala kuze kufike manje ngiziphendukela izolo ngifike ngalungisa konke yonke into imi ngomumo ngiyakwazi ukuthi amabandla akhampenayo yiliphi naye amabandla ayi-3 akhampenayo so bantu lingamisi lidi abantu ngikhuluma into engayisiyo thina besikuphakathi sihamba ngenyawo sisenza yinalinto leyo ninayo iphathe engiyilandelayo mina hhayi nothi izanu angeni kuzanu njalo futhi ngizwile labo mama besithi hhayi ama-veteran asifanani bomama thina kulabantu ontondabo esiyababiza sithi yibo labo abathi bangama-veteran ngeke uthi wena uyizibra uhambe ukuthi wena wakarwela lusunuwalwela inkululeko ungubani wena uhlanya nje ngokuyemukela indumba zonyaka ongu-5 iminyaka engu-5 ngamavoti uyemukela indumba zenezouhambe usithi wena uliwe-veteran uncenga ukudla kuyahawulwa bahawula abantu balaba abathi bangama-veteran but we told them we-intolocho we told them sabatshela zathi shiyani imikhuhlane eliberata is to liberate the person wawuthunywe ngubani wawungathunywanga wasukela wazihambela wedwa wakhulula abantu cela wehlukane lokuhlukumeza abantu kodwa nani nini elikhuluma lapha ku-Studio 7 don't mislead people mina ngihambile last Sunday bengicheka ngephepha ngizibonile abathembela emafonini khohle uphinde uzathola igama lakho lingekho thina sikuhambile sazikhangelela then mina I'm ready to vote
emsakazweni kwa Studio 7 umthwakazi omuhle linjani nje lonke. hayi madoda alibe liyakubona kodwa osukwenzakala laphana i-TCCC sibuye ngesinye strategy sibuye sidlane ZANU-PF isikhipha osolomoni mgundi laphana amameya sikhipha omasekela omlando uncube lapha laphana likhanye ku-election lesi esiyakiyo laphana imeya kuyabe kuwukambarami laphana likhangele lizambuza manxa lingasabambananga abantu bakomthokazi bantu bemandebeleni liyabuswa ngawukambarami laphana eBulawayo laphana amakhansila wonke abeyangayisuleni wonke yilokho elinyanya i-MRP iphathi ezafaka abantu kini ezanothisa lina i-MRP nansanimeleli nabantu bakumthokazi swela abantu kodwa nalainyanya livotela amaphathi eHarare bazalilungisa ke mani bazagcwalisana laphana beze begcwalisana nemakhaya i-MRP khona into imelelina linaliyifukela khatshana votela i-MRP kulukuphumula
Studio 7, Studio 7, sanibonani la ekhaya ninjani kodwa hayi thina siyaphila Ya ngizothanda ukusekela leya ndoda yake yaphakamisa iphuzu lokuthi ulimi lwesiNdebele lusetshenziswa ngesandla sokungcwele. Okuyenza ulimi lwesiNdebele lusetshenziswe kabi, especially khonapho nje ku-Studio 7, kubizwa abantu abolunye ulimi. Ngithi abantu besishoneni ukuthi bazohlaziya khonapho endaweni yesiNdebeleni. Kube sokuyibo abakhilizayo, abaklamandayo futhi abangaqondi kahle ulimi. Studio 7, sicela please ekuhlaziyeni lapho usibizele abantu besiNdebeleni kube yibo abahlaziyayo. Silabantu abaningi omthwakazi kulamaSuthu, kulamaVenda, kulamaXhosa, kulamaTonga, kulamaNambiya, kulamaKhalanga. Yizwe indima esifuna ukuzizwa khonapho. Cela please abantu basesheneni kubayeke labo bale news zabo le ndaba zabo abangakhulumela khona lapha sicela ukukhulume abantu bakithi Studio 7 ezendimi zonke zeze seziqambile vuka mthwakazi vuka 2023 asambeni madoda siyovota siyazi amakhansila nama MP sisifakela abantu bakithi MRP viva MRP viva
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo emlaleli ungasithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika lamhlanje owayengumsekeli kamongameli Donald Trump umnumzana Mike Pence izolo ungene ngokusemthethweni kumncintiswano wokudinga ozamela ibandla eliphikisayo elama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli wemelika ngomnyaka ozayo. Abanye asebengene kumncintiswano lo abebandla eliphikisayo leli nguTrump ngokwakhe usibalukhulu wesigaba seFlorida umnumzana Ron DeSantis, umnumzana Tim Scott kanye lonkosikazi Nikki Haley yena owayeyisikhonzi semelika ku-United Nations phansi kukahulumende kamongameli Trump. Abanye abakhangelelwe ukuncintisa bagoqela umnumzana Chris Christie kanye losibalukhulu weNorth Dakota umnumzana Doug Burgum. Ozakhethwa ngama-Republicans phakathi kwabantu laba uzanqikilana lomongameli Joe Biden kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Sikhangele imbiko elisilobele yona ngamafitshane bathandekayo kuFacebook kudaba lwezakhamizi zelubangwe eWange ezikhala ngokuswela amanzi ahlanzekileyo lendlala. Kulabanye ababhalileyo kuFacebook lapha abagoqela uDebra Ndlovu uthi yena abakahlupheki basazokhuluma bodwa kuzoba loThabani Nyoni. Uthi yena iqiniso as long umuntu engakalahli izandla ehamba yedwa kusese right. Kuzoba lo Nathaniel Maphani Ncube uthi yena uyazi uyezwa umuntu ethemba ivoti eZimbabwe uzivuze ukuthi unjani lo muntu. EZimbabwe kufanele zikhala ngevoti kudlala ikudlala sohlupheka until kuze kube naphakade. siziphetheke ngebezihamba phambili. Itale le Senate namhla likhangelelwe ukuhluza umthetho obunjwayo owe-Patriotic Bill, wona ochothozwa ngabanengi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungami Linkomo. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na litshone kuhle.